I-attack le yaba yinto futhi yaba nkulu kakhulu lapha e-America. Okwenza ukuthi kwaba yinto eyathatha i-America njengento eyayingayilindele ukuthi ingenzakala. Ngaleyo ndlela yaphambaniza kakhulu amazwe, ikakhulu ilizwe lelokuthiwa yi-Afghanistan. Lapha i-America yahle yananzelela ukuthi laba bahlaselayo babevelela khona. Yahle yaya khonale kwaba lempi. Impi yakhona yakholwa nqangapha manje siyathatha 20 years kulwiwa khona.
Sikhanyela ukuthi sekudlule iminyaka engamathumi amabili namabili. Abantu kuyini okungaba kulokhu kubakhathaza ngalolu daba?
Ye, iminyaka yona leyo engamathumi amabili lapho kwenzakele. Kwaba yisehlakalo esikhulu esesabekayo, esikhulu esenza ukuthi ithinte inhliziyo ye-America. Ngaphambi kwakho konke kwaba labantu abadlula inkulungwane ezintathu ababhubhayo ngalelo langa ngesehlakalo sona leso. Yikho-ke akulula ukuthi kukhohlakale, kuyamela nje kube lokhu kukhunjulwa kukhangelwa nezama ukuzivikela lapha nalaphana ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale. Futhi njengoba nithilo ngathi kwabathatha sibili ngesidumo bengalindele ukuthaywa lokhuyani okwenzakala.
Ngomnyaka ofana lalowo after 22 years kuyini okwenza ukuthi abantu babebelokhu becabanga leli langa bebelokhu belinanza?
Yikho sibili, yikho akungezayo kwenzakala ukuthi lolu suku lubongwedlula nje lungananzwanga, ngoba sekuyisikhumbuzo sabantu be-America ukuthi ngelanga lika-9/11 kwaba lesehlakalo esathatha izimpilo zabantu ngendlela ehlukeneyo. Ngoba angithi laba abalweli laba babesilwa sithi thina ama-terrorist la ayelapha asebenzisa isikhali esasingejayelekanga ukuthi bathatha ifremachina bayisuse phansi bayitshayelela phezu kwendlu i-stairs esikhulu. So kwamangalisa kakhulu. Ngaleyo ndlela kufanele kunanzwe lokho, kuyananzwa iminyaka yonke.